ngoba vele kusona sithi ukukhona okuqhakathekileyo ngikhulumisana abakumele bakhulumisane ukuthi into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile yonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinjiwe ukuthi bakhulumisane ukuthi babakhulile babuyele ngakibo kungakaya phambili, njalo kuye phambili kukhulumisa.
Nothi kubona lokhu kungaba usithi ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikele abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili i-Palestine khona ngale Gaza baqale kujalo ukuthi belwisana kazi sibe minyaka leminyaka, kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kusa kwabantu kusa kwabantwana kusa into zonke sithembise kungaba neno sibethemba ukuthi ukuqhumisana kwabo lalokho abakwenzekayo ekunokungatshintshi izinto. Sikhulekele ukuthi kushintshe sibi ngoba asiyo mpilo leyana umhlaba awungekho abamdala abantwini abaphile abantu bekankulunkulu. Yikho sithi sithemba njalo sishisa ukuthi kube isishintshe sethu kube khonaphana okukhulumisiwe siphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona abizikhanyele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers wa-America lakuwamlani esibaziwa ngani sebengenele yizo kamele ikhuthaze i-Israel, yiyo kamele bakhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kubele siqiniseko isivumelano enesi sikhona siphumelele. Bakungenele vele abasitaphoze bangenele u-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo lezo ziyahlupha. Bangabe bekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babambe kwanamezo kathi sibethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye le-South Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiyovela somnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke, so singaphazamiseka nje endleleni eziningi ngoba into eziningi zivela khona ngayo lapho sithoko i-South Africa esengeyingaba ningi, kodwa ngendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala ezintapho singaphazamiseka.